eqinisweni lokasikhulu mina iqiniso sobo lami right from the time ama elections esifaka khona akula umuntu osukuluzwe omunye umuntu but things abantu bayezajarithi izinto bayakhuluma lokhu bakhuluma lokhu but ayisikho khonokho
abahlana baboche ngeviki edluleyo laba betheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMongameli Mnangagwa uyakuthemba la ukubana bebekwenza khonoko
yebo akuvele khona akulalizwe umuntu ngameleli ngalamthetho yalo singayekela kube ngamahlanga ilizwe liyekele libe ngamahlanga ungashupha abantu nxa beyiqoqa ukwenza ikubona la ku-social media lapho baposta izinto zokuthi heye upresident eresayine heye upresident esayina senjaninjani ngabantu bona ababasebenza labantu bona abanjani abadinga ukuthi kube lokuxokozela abadinga ukuthi kube lodlame phakathi kwelizwe yibo abakudingayo bethatha amathuba okuthi kulezinye izinto ezihlupha njengokuthi imali iyahlupha amafutha ayahlupha nani 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 bazame ukuthi bathi build up einto yabo yokuzonda phezu kwezinto ezenzakalayo bengakhangela ungakhangela yonke into nale eyenzakalayo ukhangele into ezinto ezenzakalayo zingenza ukuthi yeyilunge bafuna ukuthi bathi bona bahlukuluziwe but abasoze beyekelwe besephula umthetho welizwe
alesabi umnyama ongelampisi yini lapha babugawule njengezanu p f kumbe selisethuka nje nxa libona izithunzi zenu
hayi ulutho lukhona ungakhangela izinto ezenzakala izihlakalo zinezo ezikhona le nto ze-social media ungakhangela ukuthi ngelanga elinje lingahambi ye lingayinzinjani lingayinzinjani abantu beqoqana kuya ulutho lukhona ntungamela sezisikubalekele khonokho ulutho lukhona kodwa-ke hhayi njengohulumende uhulumende uqaphele ukuthi kungaba lezihlakalo ezinjengazani into ekhona yokuthi uhulumende ufundile ngokwekethisa entweni eyayenzakalayo laphana kubhidlizwa ama-properties abantu khonaphana wafundisa uhulumende wamvusa ukuthi uhulumende abone ukuthi kulabantu phakathi kwethu abale njongo yokuganga beqashe ngemva kokuthi bayademonstrator abantu laba besezinjengo zabo zokuganga kodwa besithi bona hhayi thina siyademonstrator lapho sithi lokhu lalokhu lakho kungayisiko khonokho bona bele njongo ebanzi